Down syndrome aso mkhuhlane kwenzakala umuntu esesisini azalo ele Down syndrome aso mkhuhlane njalo iZimbabwe Down syndrome amofisayo akubulawayo emakhokhoba mina ngisebenza khona ukuthi ngiyazinikeza isikhathi sami esokuthi ngisebenze ofisini angiholi kodwa siyazama ngakho konke silakho ukuthi sincede abantu abale Down syndrome labazali babo
libanceda njani
okwakhathesi njengoba singelazi imali ezokuthi sibabhadalele ama-school fees amayunithi abe lama projects abazali bayabuya le ndubo zabo abanye baya belabantwana abafuna ukuya esikolo sizame ngazo zonke ndlela ukuthi sithi ihulumende babhadale kodwa akwenzakali njengokuthanda kwethu abanye baba labantwana banzi uganyavu abanye bayabotshwa kungela sizathu sokuthi babotsheleni yinto sisebenza lezinye inhlanganiso le university le ethiwa Middle State University ile okuyindawo kwayo ngathi i-department abakhangela ngalezindaba ezabantu abakhubazekileyo
ya ungasitshela ukuthi wena njengomzali womntwana ophila la khonakho okuthiwa i-Down syndrome ungasitshela nje ukuthi ukuphatha njani njalo wakuwamukela njani uqala ukukuzwa
kwaba nzima ngiqala ukukuzwa njengomuntu omnyama ingqondo ziyagijima ukuthi kumbe ngiloyiwe kanti bangenzeni kube le nto eziningi ezibuya engqondweni kodwa ngathi sengiwamukele mina ngokwami kwathatha isikhathi ukuthi abanye bami bakwemukele ngiyambonga umama sowathona owakwemukele wathi hhayi mntanami kwemukele njengoba uNkulunkulu ukuphile khona kodwa kuthe ngesikhathi sengicabanga senginyedwa ngathi umntwana lo uzakhula njani uzaba le mpilo enjani njengoba elelesi isimo ngazama ngazo zonke indlela ukuthi ngidinga indawo lapha angatholo okuyimfundo ukuthi laye akwazi kumbe ukubala